Siyabonga Chris Lojonga, siyalambulela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 9 kuMabasa 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyindoda ebesoke simbindile simondla simelusa kulaba bantu ababe nohlelo lokusport. Undoda lo ubevele esebenza lokhu ose umnyaka wonke. Bebemcelile ukuthi adale ukuxokozela ngapha.
Omiswe ukuba ngumgcini sihlalo weMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube izolo esetheswa icala lokusebenzelana leMDCT. Umnumzana Goodrich Chimbaira ubuyele kubandla leMDCT namuhla.
Lokhu esaba ukuthi sizwa ngantho khona kulabanye abafuna ukudisrupta umbuthano wethu. Ngabe bazomba ngazwe bazibiza bethi Zimbabwe Youth in Action.
Umthethwandaba weHigh Court upha inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions imvumo yokujengisela ngomgqibelo isithi amapolisa akalalungelo lokwalisa lokho kujengisela.
Abazali abalabantwana ababhala imihloliso lonyaka bakhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yalimihloliso ngamadola amabili kanye lemizamo ekhona yokufuna ukubhadalisa ukubhala imihloliso kaGrade 7.
Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Omiswe ukuba ngumgcini sihlalo weMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube izolo esetheswa icala lokusebenzelana leMDCT umnumzana Goodrich Chimbaira. Wazise namhla ukuthi usebuyelile kubandla leMDCT. Umnumzana Chimbaira wamukelwe ngomkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tswangirai esigodlweni saleli bandla iHarvest House eHarare namuhla. UChimbaira utshele intatheli izindaba ukuthi usuke kuMDC kaNcube ngoba uNcube ubengaqhube kuhle umsebenzi kanti njalo unguntando kayiphikiswa. Uphinde watshela iStudio 7 uChimbaira ukuthi ngaphambilini kokuxotshwa kwakhe kuMDC izolo uhlanganelo mnumzana Tswangirai kumavika amabili edluleyo lapho wathethe khona isinqumo sokubuyela kuMDCT. Ekumxotsheni kubandla kanye lesikhundleni sakhe izolo iMDC kaNcube yethese uChimbaira icala lokwephula isisekelo sebandla kanye lokuyenga amalunga ayo ukuthi aye kuMDCT. Sixhume isikhulumeli seMDC omnumzana Joshua Mhambi yena othi inyathelo likaChimbaira liveza sobala ukuthi ubevele esebenzelana leMDCT.
Khonokho ukuthi usehle weqela kuMDCT kule nkulumo ngokwakho. Undoda lo ngomunye wamadoda esike sakufaka emaphephandabeni angapha ukuthi kulabathathu asebesukile kuselwe yedwa. Ngiyindoda ebesilokhe simbindile simondla simelusa kulaba bantu ababe nohlelo lokusiphotha. Undoda lo ubevele esebenza lokhu phose umnyaka wonke. Bebemcelile ukuthi adale ukuxokozela ngapha. Yikho-ke samnikela samlinda kwaze kwafika ithuba lokuthi siqedelane laye. Kuvela ekuthini kulohlelo lokudiliza inhlanganiso uzakhumbula ingcephetho yokucina besikhuluma ngokuthiya kwabakhokheli lapo abantu sebeze becabanga ukuthi ibandla liyadiliza. Ingxoxo le-renewal team idale ukuthi abantu bacine sebezixoxela ngalokho abanganikwanga amandla okuxoxa ubukhokheli benhlanganiso. UChimbaira ngomunye walabo bantu abebe kuhlelo lokuxoxa le-renewal team lixoxisana ngezikhundla athi ngokuthi inhlanganiso ihlangane njani. Ugoqela oPriscilla, oNhlanhla, nabo lohamba kuqala uChakunoro. solo kuyigcwaliseka kohlelo labantu abezama ukugangela inhlanganiso.
Kodwa uNhlanhla uyakulandula uthi kazange abe yingxenye yohlelo lokudiliza ibandla njalo kazange abe kuqembu lelo okuthiwa yi-Gang of Four.
Ye angakulandula khonokho siyakwamukela njengoba ezikhulumela akufakazayo. Kodwa kulobufakazi ke kulezithombe ebesezikhitshwa ebulenjini lapha eziveza uPriscilla engumthengi engu-Secretary General Sibanikhulu, uBithi engu-President uNcube emsekela uMangoma eyilokhu. Lesithombe sikwaNhlanhla besikhonapho kulapha bani yikho okusuka kumenzelayo abhicwe nabaningi laba. Laba ngabantu abathi bedume ukuthi bayexoxisana lenhlanganiso le bahambe bayoxoxwa ngokuthi owabo umkhokheli abe ngumsekeli futhi bekuxoxa ithuba lokuthi kuxoxwe ngobukhokheli lingakafiki. Kubuzwe ukuthi bakuthatha ngaphi khonokho bakwenzelani. Kanti ngemfanelo nxa usiyaxoxisana ukuhlangana wena umkhokheli wakho umbeka phambili. Into yobukhokheli ibingazange ilixoxwe ingongwana kumbe emhlanganweni bazidalela amangabo ahaza ebantwini ukuthi kuxoxwe sengaphambi into ekhona.
Umnumzana Joshua Mhambi isikhulumeli se-MTC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube sixoxela ecingweni ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umthethwandaba waphezulu owe-High Court usuphe inhlanganiso ezisebenze eZimbabwe Congress of Trade Unions imvumo yokutshengisela ngomgqibelo usithi amapholisa akalalungelo lokwalisa lokho kutshengisela. Le inhlanganiso iqoqa lokho kutshengisela elizweni lonke jikelele isola inkuthazo kahulumende eyokuthi izisebenzi kakumelanga zengezelelwe iholo lonyaka. Ukonakala komnotho welizwe lokungananzi izikhalazo lamalungelo ezisebenzi. UChris Gando Studio 7 uxoxelo nombhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Besikhangele ekuqaleni ukuthi sizadlula eParliamente base besithathi besingazisanga ke uSpeaker weParliamente ukuthi sizadlula eParliamente umthetho wawuvumi ukuthi abantu betshengisele eduzane leParliamente. So sivumelene ke ukutshintsha umgwaqo esizawusebenzisa. So sithole nje ukuvumelana indaba isiphelile.
Osekusitsho ukubana lizaqhubekela phambili lokutshengisela ilizwe lonke jikelele.
Silokwesaba ukuthi sizwangathwa khona kulabanye abafuna ukudisrupta umbuthano wethu. Ngabe bazomba ngazwe. Bazibiza bethi Zimbabwe Youth in Action. Balokhe besitsho nje esingakwaziyo ukuthi bakuthethe ngaphi ukuthi li-demonstration kayisiyo ezisebenzi nge-politics. So bafuna ukuyimisa leyo demo. Sikhangele ukuthi amapholisa azadila lali ndaba kakuhle.
Lo mnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Uhulumende wakwele South Africa ubikwa elobelane izivumelwano ezine lohulumende weZimbabwe ezijonge ukuvuselela ukusebenzelana kwamazwe omabili. Lokhu kwenzakale izolo kuhambo lukamongameli Mugabe obese South Africa lequla lakhe. Umongameli Mugabe wazise njalo ukuthi uhulumende wakhe uzaqhubekela phambili ngokuthatha amaplazi abelungu. ututuzele South Africa ebeliphatheke ngodaba lokususa isithombe sowayengumkhokheli wabahoqoluzi benotho. Umnumzana Cecil John Rhodes esithi eleZimbabwe yilo elilamathambo akhe. Izivumelwano ezilotshiweyo ziqoqela esamanzi esokuthengiselana lesomvikela. Ukuhlaziya uhambo lukaMgabe uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi yecubungulezo mbusazwe umnumzana George Mkhwananzi endawonye lelunga leCentral Committee yabandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Uhambo obeseluvele lo-long overdue ukhangele futhi nokuthi ukuthi ama-borders ethu abambene yinto omele ngabe yinto eyenzakala kudala ukuthi waye kungenzakalanga asazi kodwa-ke sesibongela khona ukuthi hhayi sokuze kwenzakala.
Nanto-ke udaba mnumzana Mkhwananzi, uthini wena ngohambo lolu? Siyasizwe kwezinye isikhathi kuthiwe kusayiniwe amanye amadile njengendaweni ezinjengabo-China kodwa singaze sabona ukuthi kuyaba kuphethe njani. Ungathini wena ngohambo lukaMgabe okwakathe?
Lokhu kwaqala lolo hlelo lokuthi sokubhekwe eMpumalanga asiboni lutho. Sibona mandi afika eZimbabwe laphana athenge iZisco Steel kodwa ingaphakami, yehluleka ukuthi khiqize itholele ilizwe imali yangaphandle ukuze umnotho ukhuphuke ngesikhathi ilizwe abantu besakwazi ukuthi bathole.
Yebo. Yebo.
Hello, Mr. Gandhi.
Yebo.
Hayi, mina hambe ubaba lapha akusiko esikhuluma ngako, asikhulume ngokuthi bona ubaba upresident wethu usiminyaka emingaki kumbe kungena abangayi ngale. So ngicela sistick to that, else hayi mina lingangivoke ukuthi discussion enjalo ngoba nxa sikhuluma mhlawumbe sine topic esikhuluma ngayo singabi off topic.
Ah, okay. So
ngicela ukuthi hayi angithi umoderator ngulo sihlanganisileyo, wena lalela uzothi ungaphukela kithuba ubeke lakho ilizwi, yekela mina ngiumane mangeumane. Wabona-ke ukuthi kunjalo-ke ilizwe lase-South Africa lisuke lakhombisa ukuthi lona likhulile likwazile lokuphatha umnotho walo. Abantu base-South Africa abaphumi befohla besiyale, kodwa abaseZimbabwe abakaMgabe yiba sebegcwele la. Uzosayina namhlanje, isikhathi sonke lesi ubekuphe thengisela umnotho waseZimbabwe amazwe asempumalanga, kaqabu sekuyikhona ezizama ukuthi aze-South Africa. Ilanga selitshonile.
Nanto kithuba mnumzana Chuma.
Right. Okokuqala asikhulume ngakhona ku into esifuna sikhulume ngakho. Into esikhuluma ngokuthi upresident wethu u-South Africa bayakhulumisana lohulumende wakhona ngale ukuthi kona kube nobudlelwano obuqinileyo. Vele ubudlelwano bebuhlala bukhona. Ungakhumbula even ngesikhathi sabe sisi-under apartheid. Ngapha thina eZimbabwe yida sibagcinile abaningi bangkhona sizi. Ngiyakhumbula kule ndlela apha e-Queen's Park obulawayo lapha babehlala khona abanye babesepalace hotel abantu abehlala kwaphana ngikhuma ngabombeki even uba bakhe nabanye nje ama-comrades akhona le babekhona lapha. So vele sabe vele sithi abantu abadlelani nayo into enhle ukuthi nanxa abantu bekhangela be-reviewa belungisa izinto yiko okumqoka khona ngoba vele into njalo zilungiswa njalo, kulungiswa kokuphela akupheli ukulungisa. Ngakho mina mbonanta yinto enhle eyenzakeleyo konke lokwana ukuthi wona igovernment lisikhezi akhangelayo East akhangela ema-Chinese akhangela ngaphi yezinye zendlela zo futhi ezisiphathisa zona leziyana ngoba labo babefileke i-technology basenzela okunye okuthize and lako basasazisenzela futhi okunye ngoba kulama ama-agreements asayinwa nabo futhi ngoba ngiyakhumbula nxa likhumbula umnyaka lo ophelileyo ubaba uMgabe futhi kuwahamba wafika e-China khona ngale kwasayinwa certain ama-deals khona ngale aseqalisa ukusebenza kathesi ngikhuluma. So
hhayi kuyezwakala likhona yini ofuna ukuliphosela mnumzana Mkhwananzi?
Ye, uyihle uMgabe lo Juma kade wayichitsha indawo yase-China inyawo zaze zatshona esiswini ngesikhathi esiza lapha e-South Africa ngo-94 kubusa uMandela. Ukhumbula ukuthi i-economy yaseZimbabwe in terms of i-GDP yayo yayiku-$30 billion. I-South Africa yayiku-$150 billion. Kusuka leso sikhathi kuzofika manje, i-$30 billion liyana ekaMgabe siyaba yi-$3 billion in terms of GDP. Uyakubona na ukuthi lo ndoda ozama ukuthi umthele ngenkiza anuke kahle yena ekhiphe iphunga elibi ulibuleli lizwe. Kumele ukuthi ngabe nje njengoba nje linyanga inge-independence sikhangelela ukuthi uzabeka into ngaphansi axolise kakhulu ebantwini baseZimbabwe ukuthi ubayangisile wabadumaza wabezinhlekisa emhlabeni wonke lapha abahamba khona bayahlekwa ngenxa yobulima obenziwe izano ekuphatheleni ilizwe.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa endawonye lomnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF. Bobabili bebexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Ningakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngowafast 8 kusiya ngo 9 o'clock ntambama. Lapho esizabe sikuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama lamhlanje sihlaziya udaba lwemitshato etshiyeneyo ekhona eZimbabwe lelungelo labesifazana kule imitshato.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Idale leParliamente lakwele Cambodia libikwa selize lagqiba uhlelo lwalo lokuguqulwa kokusebenza kwekomiti ebona ngokuqhotshwa kokhetho oluthethe inyanga ezithile amabandla ezombusazwe ehlukeneyo ekhulumisana ngalo. I-National Election Committee iya kulelo lizwe iyo esizabona ngokulungisiswa kogwalo olumumethe amagama abantu abalelungelo lokuvota kanye lokuqondisa ukhetho ngokwalo.
Abahlamuki besi-Taliban besi-Muslim abedlulisa amalawulo abalwisa kwele Afghanistan babikwa behlasele kanzima komunye umthethwandaba namhlanje baphosela amabhomba ama-grenade kwafa abantu abathoba mnembili kwalimala abangamachumi ayisithupha.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi ukungethembeki sokuyiyo imbangela enkulu emsebenzini yokuhuga abamabhizimusi bakwamanye amazwe ukuzosungula amanye eZimbabwe. Lona ilizwe libhekane lobunzima bokutshabalala kwamankampani amanye awo edilika ngoba eqondiswa ngendlela elokungethembeki phakathi, kubika intatheli yethu uMark Peter Ntambe.
Khuluma embuthaneni wokusungula ugwalo lokukhomba indlela ezinhle zokukhokhela olwe Zimbabwe National Code of Corporate Governance eHarare lamhlanje, uMnangagwa uthe ukungethembeki, ubuqondisi obungayisibo kunye lokufumbathisana sokubangele ukutshabalala kwamabhizimusi eZimbabwe kunye lokuvalwa kwamabhenki kwaphazamisa lo mumo womnotho. Umfundisi uPaul Damasani okhokhele umthandazo kulumbuthano uthi ugwalo olunje luyinto eqhathekile kakhulu abalusekelayo njengabafundisi. Nxa ubala iNational Code of Corporate Governance le ibeka umlando kithi sonke. Mina njengomfundisi ngibekwa umlando ukubana kumele ngibe umuntu othembekileyo ekukhokheleni abantu bami, ekukhokheleni abantu bakaNkulunkulu, ngibe ngumuntu othembekileyo ekuphatheni lezo zinto ezivela kulabo bantu ezinjengemali lempahla yabo. Akumelanga nginje ngibe ngichaphaza impahla yebandla, impahla yabantu bebandla, lempilo yabantu bebandla, yonke into ikhona kule corporate governance document.
Uthe ukuthembeka kuyinto eqakathekileyo empilweni yomuntu wonke, hatshi abamabhizimusi kuphela. Ethi njengamasonto abathatha umkhuba ofana lokufumbathisana njengesono esiphazamisa isizwe, khona kuwumlando womuntu wonke ukuba ethembeke ngendlela ethuthukisa ilizwe. Uqhubeke ethi kuba nzima ukuba ilizwe lithuthuke kulokungethembeki. Ethi amazwe akhanye ephumelela akhetha umkhuba oqondileyo olobuntu kundlela asebenza ngayo.
Fanele sazi ukuthi amazwe aphumelelayo afana leSingapore, afana leMalaysia, afana leIndonesia aqala ngokuzihlola bona ngokwabo. nxa ukhangela corporate governance lay i-code of corporate governance lay ifana lokuthi entweni zonke sizenzayo asizinukeni amakhwana ithi yona ungeza kuhambu zembula ungazikhangela ukubana wena kumele kuqonde ngakho-ke ngamafitshane ngathi yiyo le nto engithi thina njengabafundisi siyayisekela ngokugcweleyo
umnangagwa wazisela umhlangano ukuba uhulumende usekela ngokugcweleyo ugwalo olunje ethi uhulumende sesebenzelana lebhanga lesizwe le-reserve bank of zimbabwe ukulungisisa inkinga ezibhekana lamabhanga ukuba engabhekani le nkinga ezifana lokucilibezela abantu kunye lokuvalwa kubangelwa yikungethembeki uthi lolu gwalo alungeke lwenelisa ukuphathisa kangako nxa lungelasekelo lwemali oluzayo ekhuthaza ukusebenzelana kwabamabhizimusi ukubuthelela imali engalusekela ethi njalo kuzadingakala ukuba kuguqulwe umthetho we-Companies Act ngoba usugugile njalo abanye sebewusebenzisa ukuqhuba imisebenzi yokungethembeki emabhizimusini kuleli lizwe lolu gwalo olwalulotshwa-ke lukhokhelwa ligqwetha umnumzana Kenani Dube luthole usekelo lwenhlanganiso eziningi ezigoqela iBankers Association of Zimbabwe, Confederation of Zimbabwe Industries, Institute of Chartered Accountants of Zimbabwe, leZimbabwe National Chamber of Commerce. Lumhlangano ungenwe iziphathamandla zikahulumende, abehluli bemthethandaba etshiyeneyo, abameli bamazwe atshiyeneyo eZimbabwe, amalunga edali lePhalamende leleSenethi, kunye labosomabhizimusi ngosekelo lwamabhizimusi ambalwa agoqela iZimplants, Dairyport Zimbabwe Limited, BAT Zimbabwe leBarclays Bank. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Sagcwala amanye amazwe
Sagcwala amanye amazwe kwenzenja
Zimbabwe bo
Zimbabwe yobuswa
Sagcwala amanye amazwe
Ele Zimbabwe lifikisa iminyaka engamashumi amathathu lanhlanu luthole uzibuze mhlaka 18 April ngakho ke kusukisela ngomvulo umsakazo wakho weStudio 7 ukwethulela inhlelo ezibhathelane lentuthuko lamaphutha aleli lizwe lokhe latholayo uzibuze Lawe mlaleli ungaphathisa kulokhu ngokuthumela i-text loba i-voice message nge-WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318 inombolo njalo 1-202-465-0318 lasebulenjini ku-Twitter la ku-Facebook Siti amhlophe Zimbabwe
Zimbabwe yobuswa
Abazali abalabantwana ezikolo abazabhala imihloliso lonyaka bayakhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yale imihloliso lonyaka ngamadola amabili lemizamo ekhona eyokufuna ukuqala ukubhadalisa ukubhala imihloliso yesigabeni sesikhombisa e-grade 7. Unothando Sibanda usipha loludaba.
Umphathi ntambo wezemfundo uDr. Lazarus Dokora uthi inhlawulo yemihloliso iqansa nje ngenxa yokuthi uhulumende udinga imali yokuthi abaphatha umsebenzi wokuqondisa imihloliso bawenze ngendlela kungela ndaba zokuthi amaphepha ayatshontshwa agcine ephiwe yabafundi isikhathi singakafiki. Leli linyathelo lithathwa ngesikhathi uhulumende esithi ukuze inotho yelizwe ivikeleke kumele kungakhwezwa imali yeholo njalo le ntengo yempahla ihlale injalo kumbe yehle. Uhulumende uthi ukhangelele ukuthi aqale ukubhadalisa inhlawulo yemihloliso ezifundo zesigaba zesikhombisa ebesivele singahlawulelwa. Umzali unkosikazi Charity Moyo uthi ukukhwezwa kwemali ngesikhathi lesi akulunganga ngoba abazali abalayo imali njalo inengise liphelelwe yimisebenzi. Uthi leli nyathelo litsho ukuthi abantwana ikakhulu emaphandleni bazahlala bengaqhubekeli phambili ngezifundo zabo.
Hayi anzwani lakho angivumelani lakho njalo ngoba singananzelela ukuthi emakhaya abantwana baswelayo 2 rand yokuthenga ipeni. Wathi mongathi singasokuthiwa kababhadala exam fika ukuthi abantwana bekhaya sebezazifundela bazicinile ugrade 7 bangabhali bangadluleli phambili.
Unkosazana Precious Mudenge ongumzali njalo olabantwana babili ababhalayo. Uthi lokhu kuza ngesikhathi uhulumende kunguye owathi kudingakala ukuthi intengo yempahla lenhlawulo yokuthiyeneyo ingakhweli ilizwe lisazama ukuvuselela inotho yelizwe.
Lokho ukuthi kuthiwa kumele ukhwezwe ama-exam fees mina ngikuzwisisibile ngoba mina mbona ngani i-government like kumele ilandele izimiso ezibekileyo. Ithe akula ma-salaries akhwelayo kuma-civil servants yathi akula zinto ezikhwelayo. Kodwa ngapha ifuna ukukhweza ama-examination fees but ama-examination fees imali yangkhona yena le iyavela ngapi umuntu eloku ehola umholo wakhe awade uhola ngomnyaka ophelileyo
Unkosikazi Rita Sibanda uthi gazi ukuthi lesi sizathu sokuthi kuthiwe imali izaphathisa ukuthi amaphepha akalahleki liqiniso yini ngoba ukungathembeki kwabantu akulani le mali ebhadalwa kunhlawulo yemihloliso. Uthi kudingeka kuphela ukuthi abantu bathembeke benze umsebenzi wabo ngendlela hathi ukuthiwona bebhadalisa abazali imali ezingapheliyo. Uthi lanxa kungabanjwa ngamandla ukuthi umntwana abhale izifundo eziningi, kuqakathekile ukuthi imali ehlawuliswayo imanelise ukubhala lezo abona angathi angaphumelela kuzo zimsize kwela kusasa.
Ukuthi bafuna ukuyisebenza ukuthi ama-exams angalikhi. Kungasebenza yebo kodwa mbona ngani udaba sibili lisengqondweni yomuntu. Ukuthi yena lo uqalisa ukuthi kona yezelika ama-exams ambona ukuthi kwehluleka kuphela ukuthi ayehluleka ukufika setshontshwe ebhasini bekwathinithini lapho siyaba sesihambe ukudinga into ezinye ezingane ziyaba zingekho kuthi sukutshontshwa kwawo ama-exams lawo kuyabisela emuva and aku-affect-a umuntu oyi-one sokuafekth-a izikolo zonke sokubisela abantwana emuva sokutshintshisa la ma-program into zonke ziyabuyela emuva.
Imali yenhlawulo le ikhwela ivela kumadola alichumi lantathu isiya kumadola alichumi lanhlanu. Uhulumende akaze abhadalise imihloliso ka-grade 7 ngoba lezi zifundo aziphathisi mntwana ukuthola umsebenzi njalo ulakho ukuqhubekela phambili ngezifundo zakhe engaphumelelanga kuhle ezifundweni lezi. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Abalwela amalungelo abesifazana bathi eminye imihlobo yemitshato elizweni ibangela ukwephulwa kwelungelo labo mama ikakhulu nxa sebesehlukana labo mkabo kumbe sebefelwe. Ukuze sihlaziye eminye imitshato le sixoxele unkosikazi Gertrude Makwila, umgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla lezapho.
Hayi, mina ngibona ngani ukuthi abantu bayenze lo chapter chapter 7 uright ngenxa yokuthi ngalokuthi omama azithembani, obaba labo ngesinye isikhathi abasithembani, but ngesinye isikhathi ungathola ubaba ungaphumithumi, ngesinye isikhathi awusozukele emkhuhlane, but lingaba babili or more omnye umama uyagcina ephuma ansho abona plazi umthetho uyangiprotekta kakhulu.
Kodwa kathe sibona ingani yiphi imitshato ebhahileyo eZimbabwe?
Ebhazileyo yiyona le ekuchade ekhoti, but at the end of the day abanye bayachada after some month badivorce ngenxa yokuthi vele obaba bona ngokwabo abathembekanga, but ngibona ngani omama sibalutshwani kakhulu, yikho baba beyenza so bedinga abafazi omama abaningi. Omama babhekana lo hlupho lona lelo le-customary marriage yokuthi uyaba baningi bethu besiyabe singazi amalungelo ethu ukuthi ngesinye isikhathi ukuthi usuthethe khona phana uba bangabhubha abakiwa kandoda bakuthathele indlu bakuthathele le mpahla bakuthathele nabantwana ntsho abona konke khonoko siyakukhangela kakhulu begcina beyabhisa abantu abami begcina besiba ngama-destitute. That's why ubona kulama-street kids amaningi kukhozela ikhonoko ukuthi ifamily yabo baba bayagcina bethatha bekuthathela impahla ma ungazi ilungelo lakho ucine ukhalala uhamba.
Kudala sasingathi yena leyo mtshado kwakusiba lokho ngezwanani yini kumbe sokusenziwa la impilo yalamuhla?
Ngibona ngani impilo yalamuhla yiyo sikhozela konke okunoko okwenzakala ama-divorces amaningi wona la.
Lo unkosikazi Gertrude Makwila, umgcini sihlalo ogatsha olubona amalungelo abesifazana kubandla lezapho, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Ayigeza sifike emaphethelweni ohlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
omiswe ukuba ngumgcini sihlalo we-MDC ekhokelwa umnumzana Weshman Ncube izolo isetheswa icala lokusebenzelana le-MDCT umnumzana Goodrich Shimbayira ubuyele kubandla le-MDCT
umthethwandaba we-High Court upha inhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU imvumo yokutshengisela ngomgqibelo usithi amapolisa kalalungelo lokwalisa lokhu kutshengisela
Abazali abalabantwana ababhala imihloliso lonyaka bakhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yale imihloliso ngamadola amabili nemizamo ekhona yokufuna ukubhadalisa ukubhala imihloliso ka-grade 7.
Ayihlukane mthwakazi olivalelisayo nguntungamilinkomo.
Losithandekile mhlanga.